uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe yindlalifa nginonkosikazi Siphetheni Mpofu odabuka eZimbabwe uhlala kweleBotswana lobaba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngiqale ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lidliwa ngubani singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje
cha mangabe kungifana uyena okumele adle ifa mangabe kukuthi umfana uyeyedwa ekhaya uyo okumele adle ifa kodwa mangabe thola ukuthi intombazana mangabe umfana mhlawumbe kunamafana bodwa kunelastborn ilastborn yiyo okumele ithole ifa
intombazana ke
hayi intombazana ibuyele ekugcineni mangabe kukuthi abafana bekho intombazana afanele ukuthi ihambe yenzilwayo
ye wothi size umama lapha-ke unkosikazi Mpofu ukuthi uthini ngalokhu mama
mina ngithi indlalifa nguye wonke umntwana ozelwe ekhaya akukhathalekile kumbe intombazana kumbe ngumfana wobonke
kuyenzakala yini esintwini khonokho unkosikazi Mpofu
ntulo kwakuthiwa umntwana odlayifa livibulo kodwa okwakathethi sikhangelele wonke umntwana ozelweyo ekhaya
ye singathi baba Sibanyoni kwalani ukuthi ukuthi umntwana oyintombazana olizibulo adlilifa kwini okwehlulayo
mangabe kukhona abafana umntwana oyintombazana akufanele ukuthi adlifa unless abafana bengekho then yikho lapha kuthethi kuzosherwa-ke lapha
ye so kwenziwa kwini ukuthi umntwana oyintombazana engani uyavinjelwa ukuthi athole ilifa
umntwana oyintombazana ngokomthetho fanele ukuthi ayemzini wakhe ayewakho umuzi wakhe ngoba manje mauthile ubheka masingathatha amantombazane atholifa angeke basakwenza ngoba bangahlala bebheke walapho ekhaya
ye nkosikazi Mpofu uthini ngakhona
na ngithi umntwana ontombazana kumele aphiwe ilifa ngoba lanxa yesebenza uyaletha okusebenzileyo emzini lanxa sokuyilifa kumele aphiwe
ye kodwa uyatho phela lapho ukuthi engathola ilifa ngasoza ayekwenda phela uthi yikho okuhluphayo
soba esekwendeni kodwa ilifa langikho kumele akwenze
uyazwela lapho baba Sibanyoni uthi kumele ilifa vele umntwana oyintombazana alithole laye akukhethile phela
ya but uyasherelwa nje kuncane lokho kuncane kuyabe khona yilokho azokusherelwa kodwa-ke ngokomthetho ilifa lithiwa muntu oyilas bonafana unless ma kukuthi amantombazana wodwa-ke ekhaya noma bendlile kumele kuzomele abashele
ye siyakuzwa kakhulu-ke khonapho baba Sibanyoni phosele ukugcina khonapho-ke nkosikazi Mpofu wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho
mina ngiphosele ukugcina ngithi hhayi kumele kuhleziwe kuhle abantwana bonke kumele bephiwe okufana ne kungakhathalekile kumbeni uyisiza lizelo ezilongo ukhulele khonapho wasebenzela khonapho kumele uphiwe
hhayi-ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Siphetheni Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kweleBotswana lo baba uThulani Sibanyoni asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayogcina amasiko wena owakusenziwe mani